Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 27 kuLwezi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukasuke rodasi kesizathu sokuxolisa. Ukuthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlawu zezinengangaka letimu kuthatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa.
Umnumzana Xavier Kasukwere owabaleka eZimbabwe wayengumongameli Robert Mugabe esuswa esikhundleni libutho uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF.
Umntana ngasitheli izeni abangamtheli izeni esasikwele kelaseleni ngikhisa ama-ODR ukuthi ufike wazama ukwenza khonokho kodwa nendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo.
Abakubandla leZANU-PF bathi uKasukwere uyakwazi ukumela kwenze uma efisa ukubuyela kubandla leZANU-PF. Iqhubekela phambili imidlalo yeWorld Cup kwele Qatar lapho eleMorocco elinqobe khona eleBelgium namuhla. Salethulela ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Xavier Kasukwere owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni uthi kasoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF. UKasukwere wethule umbiko ojulileyo enkundleni zokuxhumana esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF bemxolise ngoba waphoswa wabulawa libutho. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson yabantu esekela uKasukwere.
UKasukwere uthi asikho isizathu sokuxolisa dude. Uthi khona yena uzaxolisa kanjani abantu abamkhutha ngenhlawu zezinengangaka letimu kuthatha impilo yakhe. Asikho isizathu sokuxolisa and umlayezo omkhulu awuthumeze ebantwini ukuthi uzimisele and ukhona nxa ukuthi abantu bembizi ukuthi akhokhele.
Lapha-ke uJohn uthi ufisa ukuba ngumongameli kumbe ufuna ukukhokhela iZimbabwe kumbe ufuna ukwenzani vele?
Actually ukuthi 2023 gama lakhe lizobe likhona ku-ballot box. Uzibesele and u-avele 2023 umlayezo esiwudlulisa ebantwini ukuthi igama elithi Xavier Kasukwere lizobe likhona ku-ballot box.
Liyangena njani msi?
Abantu yobodwe abalungisayo and bazotsho bona ngokuhamba kwesikhathi. Amalanga vele asesondele. Ngisakubona nje ukuthi hayi kuzakuhlelwe kanjani. Kodwa esikutshoyo ukuthi 2023 ku-election igama elithi Xavier Kasukwere lizabe likhona.
Ye, liyabe likhona ngaliphi njengoba-ke kusanda ukwenziwa i-Congress yeZANU-PF? Kwakhethwa ukuthi uMnangagwa nguye yedwa phela uzamela ibandla leZANU-PF. Ngakho-ke uKasukwere uyabemela ibandla liphi?
Kuqakathekile de ukuthi sibekwazi ukuthi ekuqaleni amatshe zancwebeka leZANU-PF la yayingekho yafomwa yakhankasa yaphatha umbuso. So asingakufaki nje ukuthi iZANU-PF yindlela yezulwini. Bakhona abantu abatsha abakwazi ukusungula ezinye izinto ezingafana la iZANU-PF eyasungulwayo ngalesiya sikhathi. Kungabe sokufika isikhathi sokuthi kusungulwe ezinye inhlelo ezokuqhubekisa phambili iZimbabwe.
Lapha phela sikhuluma ngokutshaya umbhobho la.
Hayi, asitshaya umbhobho thina. Kodwa inhlelo zanamhlanje Dube asoze umbhobho, asoze siwuphathe umbhobho kodwa inhlelo zabantu abasha abakulezi nsuku esifundileyo esikwazi ukuzilungisa singazilungisa simfake uKasukwere. Kodwa esikwaziyo ukuthi 2023 mhlazana wokhetho igama lakhe lizobe likhona labamsekelayo bazomvotela.
Kuyangena njani njalo inhlelo lezi okhuluma ngazo odingeza abatsha izinhlelo ezinjani?
Ye, abantu abazikhangelele dube sizazifaka emphakathini mangazibika manje uyazi ukuthi laba abaphethe umbuso manje bavele bona baphila ngenhlamba. Kuhle kakhulu ukuthi ngivikele abantu bethu esisebenzisana nabo, abanye ngabaphakathi khonapho kusystem, abanye ngaphandle.
UMnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso yeTyson wabantu besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Munashe Mututsa okubandla leZANU PF.
Engingakutsho mina yikuthi wonke umuntu owaza waba kubandla leZANU PF, especially wakafika evangeni elasika ngekhasokweri sokuthi waba ngu-national political commissar, uyakwazi ukuthi imithetho yeZANU PF isebenza njani, nokuthi nxa ufuna ukuphendula ebandleni ngayo ukuthi athise phandle kuphendula njani. Umuntu okwazi kakhulu, akula muntu owakwathi xolisa, akula muntu owakwathi bhala incwadi, akula muntu owakwathi yenza lokhu. Nxa yena enesifiso sokuphenduka ebandleni uyakwanisa ukuthi ayenze amele akwenze ukuthi aphenduke. In fact, into abangamtsheli zona abangamtsheli zona kasikwele kalasebenzi likhisa ama-audio abo ukuthi ufike wazama ukwenza khonokho kodwa ngendlela ade funa ukuphenduka ngayo ayisiyo indlela eyenza ngayo. Nxa uke waxotshwa mhlawumbe nxa usonto esabatheni bakufaka phansi koswazi u-elder, nxa uphenduka uphenduka ungu-elder bena anti uyathi kuphenduka suke wathiya ichurchi yaphenduka lawo phela uqala ukuzini phela khonaka phansi uphenduke futhi ukhule futhi nebandla. Kodwa yena wayefuna ukuphenduka ngani ubayamiyamizani iphinsi yamkolota ukuthi mina mele ngibuyele ngisesikhundleni esiphezulu. Manje yena i-problem alayo ukuthi i-politics zabo bazimisa ngokulandela imisebenzi ekankosikazi ka-Robert Mugabe, umama uGrace Mugabe. So kakuhlela amandla lawa ababathola from mama lowo, yikho bengani abakakunanzeleli, yikho bengafuni ukuvuma khonoko ukuthi amandla abazicabanga ukuthi balawa somandla abo bona ngamandla abantu abalanda ibandla leZANU PF. Akula muntu ongakwanisa ukuthatha iZANU PF ayifake esikhwameni.
Ye, kodwa-ke kona vele iZANU PF nxa sikhangele yena uthi kukhanya ngazani kwakumele abulawe, ngakho yena kumele axoliswe. Kambe angaxoliswa yini?
Nxa esithi yena wayemele abulawe, lokhu yizinto azikhulumayo yena, asikwazi ngoba siyakwazi bakhona abaningi abanjengabo othombo ababehamba bonke, bakhona abaningi abanjengabomzembi, bakhona abaningi ababekhona khonapha elizweni ogandawa ababanjwayo babuthwa sibili ngesikhathi ka-2017 kodwa basaphila nakhathesi, akulo wabulawayo. Okokuthi ngavula ukubulawa nje kwakuyizinto nje ezazikhuluma ngesikhathi sangikhona, kodwa akula muntu efuna ukubulala umuntu, bonke basaphila ababeba nje abangahlabalekanga. Yena ukhasukele ngo-2018 ukwaphenduka elizweni eZimbabwe la waphenduka wahambe arali wahlala wahambe emafamake wasebaluleka sekulamacala asijabuzakuza ngento azenzayo. Ukuthi wayefuna ukubulala nxa wayefuna ukubulawa phela wayeva kufa ngo-2018 lapha akuyakhona. So akula muntu mina nixolisile nxa kuthi wayefuna ukubulawa ngoba akula muntu wayefuna ukumbulala. Yizitoli nje ezikhona ezikhulumekayo nje kupolitiki bethu ukwenzela ukuthi umuntu cabange ukuthi kunevalue politically nxa sikhangele indaba zombusazwe kwelakithi.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili ubulanzani kungaba lobudlelwane njani phakathi kukasukwere lalaba ababusayo?
Ubudlelwane angaba labo uyabona ukuthi into ekhona ukuthi nxa usemandleni, nxa usesikhathini sokuthi ngosemandleni kumbeni usebukhosini, kumele unanzelele ukuthi isikhathi sakho singaphila ngoba ubukhosi ngamazolo. UKasukwere uke wabusa ngesikhathi engu-national political commissar weZANU PF. Uthe ngesikhathi sakhe yena uKasukwere engu-NPC kuxotshwe abantu abaningi kakhulu kubandla leZANU PF. Mina lani ngomunye owaxothwayo.
UMnumzana Munashe Mtutsa ukubandla leZANU PF besixoxa laye eseHarare. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakho leSomalia libulele izolo amalicatsha e-Al-Shabab afika ikhulu esabelweni seMigli Shabel. Abasanda kukhethwa nguZulu ukuba bemele ibandla lama-Republicans kudale le-House of Representatives nedale le-Senate bathi bazaqhubekela phambili besekela inhlelo zonke zokuncedisa ele-Ukraine ukuba lilwisane le-Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sesingene kwezamasiko esintu.
Sengana masiko wenzima.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uMathema. Xoxa lenduna ngodaba lokuthethela. Akusitshele nduna ukuthi ukuthethela kuyini njalo kwenziwa sokutheni.
Siyathethela sithethela lezulu. Siyathethela sithethela njengabantu abayimuli. Isikhathi sakhona esijala ukwenzakala siphose siyafanana nje sonke ngoba xa sikwela izulu sijala ukuthi kuhle kwenziwe ngesikhathi sika-Ogasti ongumabakazi ngesintu silungiselele wonke sikhangelele ukuthi sakulungiswe yonke into kuphekwa la utshwala kuyebiwa lapho kufanele kuyebikwa khona bese kubuya futhi ngapha emasikweni okuthi lingekhaya lapho lihlala khona umbi elikholelwa ukuthi ukuthethela kuyasebenza lakho futhi bakwenza ngayo nale nyanga kanqabakazi inyanga obathi iyazila ukwenza lo msebenzi ivame ukuba inyanga ka-October engathi ngumfumfu leyo inyanga bathi iyazila ngoba nembuzi awula muntu owenza ukuthethela ngaleso sikhathi ngaba kusebecela izulu bekucelwa ukuthi amadlozi ahlangane.
Ye, nxa sesikhangeleke ukuthethela nduna, singathi kuqakatheke kanganani?
Angiboni ngani ngingabamba laphana ngiqalise ukuthi singabantu abamsundu. Ethi lolukholo lathi, esikwaziyo ukuthi ukholo lwethu luyasebenza. Ngine nduna, ngibona kuqakathekile ukuthi abantu kufanele bethethele. Benze izinto zesintu sakibo, ngoba labo abelungu labo linjalo labo bayathethela ngeyabo indlela kodwa thina sikwazi ukuthi sithethela sikhuluma ngegwayi sithethele njalo futhi sigcine utshwala kuyindlela yokuhlanganisa futhi lemuli ukuthi imuli zingekwazi ukuthi izinto zenibo zibanjwa kanjani.
Hhayi, sungagqiba khonapho-ke udaba lwethu namhlanje nduna.
Njengenduna ngikholelwa ezintini zakithi ezesintu engikhangelele ukuthi abantu lathi vele silenkolo zethu ezivele zisebenza ukunakezelela kwethu kuyahamba abantu bayewebula ingqoza akazake bahambe bayeuthiwa bayebula ingqoza kuyekela ukuthi kube nomoya othile ozasukuma uphithe izinyawo zabo okube nemithizo ethile ebuya iphithe izinyawo zabo ngabe ngomama sebephumile bephumele ngengungu yabomama lapho isikhathi esiningi ngesikhathi esiningi ngakusenzakala khonoko kudala ukuthi kube ngomama abaphumayo bahambe behamba besenza isiko eliyabe liphathelene lomsebenzi wabomama okuthela izulu kudala ukuthi akake umlimanele ukuthi endula engikhangelele ukuthi into lezi kufanele siqhubeke siyenza njengesizwe sakithi ngoba siyingenye yempilo ezinye izizwe yiwo lazo sezilazo iy'nkolo zazo ezingafanele zizo.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje besixoxa lenduna uMathema ngodaba lokuthethela. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Soke isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Simbonge njalo uJehova ngumsa wakhe ongaphakade osigcinayo lapho esihamba ezihosheni zamathunzi okufa yena ulada angazake aze asishiye sodwa. UNkulunkulu othembekileyo, uNkulunkulu oqinisekileyo, sihlangana njalo kulo hlelo lwethu lokuvuselelwa kwemimoya yethu ngoba kumele ivuselelwe phela ngenxa yokuthi kuningi ukwenza sidangale size sizwe kwesinye isikhathi lokuthi impilo ivele ayiphathisi. Sibuyele-ke encwadini yezakha lapho esasikhona sisehlukana izakha 15. Lizakhumula abana lapho sasibale ivesi elilodwa nje uvesi 1. Namhlanje siyabala elinye ivesi futhi khonapho-ke sibale uvesi 2 namhlanje njengokuloba kaSolomoni. Uthi uSolomoni uizakha 15 verse 2. ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi, kepha umlomo weziwula uphafuza ubuwula. Hey, ngamazwi aqatha la, ngamazwi akhayo, ngamazwi axwayisayo, ngamazwi okumele abantu bawalalelisise, bawacubungule, bazame ukuthi bawazwisise. Ngoba uyatsho lapha uSolomon inkosi eyayilobuhlakani obumangalisayo. Uloke khuluma ngayo indaba yokukhuluma kwabantu. Njoba eyatsho uthi ulimi lwabahlakaniphileyo luveza kahle ukwazi. Ukwazini kanti? Ukwazi impilo, ukwazi yena uNkulunkulu uqobo lwakhe, ukwazi ukuhlalisana labanye abantu, ukwazi ukuzibumba, ukwazi ukuthi ube umuntu, ukwazi ukubana lalabo khuma labo abantu labo balemizwa njengawe, okumele ukunanzelele nxa ulimi lwakho lokhuluma. Ohlakaniphileyo uyakudinga wonke lokho ukwenzela ukuthi ahlalisane kuhle lalabo ahleli labo, abuye abe lolimi oluhlakaniphileyo lokudumisa uNkulunkulu. Kanti iziwula ziphonga ukukhuluma nje. Libona abantu behlala bexabana njengoba sike satsho lapha sisakhuluma ngomndeni. Abantu bahlezi ezindaweni zabo abahlalisananga kuhle. Kabatshana ngamatshe, kabathangani. Imvama yikuthi khonoko abakukhulumayo okunye kulamandla edlula imikhonto, amandla edlula inkemba, bayasika inhliziyo lemphefumulo yabanye. Sengitsho lalabo okumele ukuthi ngabe yibo ababopha amanxeba enhliziyo ezophayo ngokudabuka, abanye kabasakwenzi khona lokho. Sesibona ngitsho imbala lezinkonzweni, abanye sebetshengisela ubuwula obungaphezu bobuwula ngokulandela izinto ezingakhiyo, bakhulume lezinto ezizilayo. Kodwa labakhokheli ngezigaba ezithiyeneyo, abanye uyabamba owangaphansi uthi kambe ngumkhokheli bani onje esiqintini esigabeni esigodini sengithola kulo ilizwe. Umuntu aphunga ukuthengisela ubula, ngoba uSolomon utsho njalo uthi umlomo weziwula uphafuza ubula. Kwesinye isikhathi bazibone ngathi bahlakaniphile kathi bona eyibuthutha. Ungavumi ukubana ubonakale ukuthi uyisiwula. Kwesinye isikhathi ngcono ukuzithulela kunokuvula umlomo utshengisele ubula bakho. Busisiwe umuntu elengqondo ehluzekileyo, esabayo, ehloniphayo, elakuthi nxa esebona ubana uzakhuluma into eyibuwula kungcono nje azithulele, abantu bangazi ukuthi uwula wakhe unganani. Asikhulekele uNkulunkulu, sicela ukubana usize usinike ingqondo elokuhlakanipha ezasikhupha ebuwuleni lobo esibubonayo, sibe yilabo abahlakaniphileyo emphakathini lapha mbobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwamanje sike sizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha namhlanje ke inqoqa lofundani Ndimande. Lijaha elihlala khona ngale ke koBulawayo. Fundani kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila mntakwaMthembu ozithembayo.
Ye, akusitshela ukuthi ukwenzani khonapho koBulawayo?
Ngiyaphila ngapha eMelika.
Hayi, siphilile baba.
Ye.
Nina ngapha kunjani?
KoBulawayo ku-right kakhulu. KoBulawayo ku-right kakhulu nje bona yona lomdlalo engukho emhlaba wona lo ye. Kodwa iyasilupha lapha koBulawayo ngoba amagesi asithole senzima lo.
Ye, so singathi ke uFundani Ndimande mbali. Ungubani wena?
Ufundani Ndimande yakho ngathi ile ndoda eyalapha koBulawayo. Njengoba yakumbone nje ngasihlangana kwapho ku-VOA, indoda ethanda kakhulu isintu, indoda ethanda kakhulu uBulawayo. Abantu abaningi bangazisukile ukuthi hhayi uBulawayo ngiyamumela futhi mhlawumbe ngingamsela nokumsela.
Ye, siyabona sibili ulijaha elisakhulayo sibili usaqinile. Akusitshela ukuthi wena uphila ngani khonapho koBulawayo?
Mina ngiphila ngokusebenza kahle kahle. Ngisebenza into engayifundelayo ngangisekwezintabheni zesithi ngafundela into zabo-economics nabo-finance. So ngenzenza kakhulu le organization okuthiwa yithumela ebekusenza izimali kuwo South Africa. Njengasebenza ebuki Royal District Council ye-Revenue Group khonaphana kuningi engikwenzayo. Khona futhi ku-NMCA laphana kumsakazi yami Vilikazi Cultural Association la ubona umgubho ngo-September. Yithe esasekuhlelile khonaphana. So kuningi esikwenzayo.
Ye, nxa ungatshela abatsha sibile ukuthi pho impilo yabo iyangaphi ngamafutshane, lawe impilo yakho iyangaphi khonapho eZimbabwe?
Hayi, masikhangele impilo yeZimbabwe isinzima kakhulu mfakadube ngoba phela angithi abantu abaningi bafela yona ibhondi leyi. So kwamele ithole ibhondi leyi ethenga ama-yusa fale nzima abanye nje njengoba kade sikhuluma ukuthi kule ngubhu zomhlaba sebephila ngokubheja ibhora. Ukubheja ibhora khonoko abanye baphila ngokuthengisa, wonke umuntu uyathengisa esitarade ethi zethengisa kunjalo ukhansili la iyababopha. Kulesi pho likhulu kakhulu kobulayo la impilo yakhona akukhanye ukuthi kuyiwangaphambili kukatshane emuva kukatshane. Abantu baningi esenta akusakhanye ukuthi kuyiwanga.
Besixoxa-ke lo sakhulayo uFundani Ndimande khona ngale-ke kobulawayo. Ungathonela kusese baba Sibongile.
Ngibonga kakhulu ngokamthembe ethemba.
Ye, lingakhuthwa luhlelo lwabatsha maviki wonke. Kwezemidlalo abalandela imidlalo yenguqu yokudinga intshantu yezizwe zomhlaba ekhutshelwa kule Qatar bathi lumncintiswano uyabakholisisa kakhulu ngoba kule mpumela ebengakhangelelwanga ngabaningi. Usho njani usipha lolu daba kanye le mpumela yemidlalo edlalwe namuhla?
Imidlalo edlalwe namuhla phakathi kweqembu leCosta Rica leJapan kanye lokuphakathi kweBelgium leMorocco ibe yisibonelo esokuba imidlalo yalonyaka itshayisa ababhejayo ngamakhanda, njengoba leCosta Rica linqobe leJapan nge-1 kanya kuthi leMorocco linqobe leBelgium nge-2 kanya. Kumidlalo yokuqala lawa maqembu leJapan linqobe leGermany nge-2 ka-1 kuthi leCosta Rica libhaxabulwe nge-7 kanya ngeleSpain, okokuthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu belicabangela ukuthi leJapan yilo elizanqoba. LeMorocco lona libe ngujikelobhanqa 0-0 leCroatia emdlalweni walo wakuqala, njalo selile miklomelo emine ngemva kokunqoba elikwenze namhla, okuyisimo esingenzala izithole selidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano nxa lingadlala kuhle emdlalweni walo wokucina kwesibaya sikagroup F lapho elizadibana khona lele Canada. Wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Kitiza Sibanda uthi lonyaka kulobunzima kumaqembu abekhangelelwe ngabaningi ngoba kumele abophe ziqine nxa efuna ukuphakamisa inkezo.
Hayi, iWorld Cup play, hayi kuyadlalwa sibili madoda, hayi kunzima but kube lama-results athi singakhangeleli, but hayi khona kuyadlalwa sibili kunzima. Ungayabona hayi amadoda ayashweda, omesi oRonaldo bona besibathembileyo hayi bathwale nzima, loba nje bewina labo bayavuma wathi esikusanzima. Kodwa ngiyabona kule Spain, ngiyabona sibili buya kubi Spain. Argentina la iyadliwa siqalisile, kodwa hayi kathesa ngiyiboni kahle ukuqina kwayo, kodwa hayi Spain zwangiyesaba sibili bona ni team engaba le problem. IGhana njengoba isiyahlana le Uruguay emdlalweni lobuyayo, ngithemba bazazama ukuthi beke besikhwishize lokhu abasenza khona laphana besikhipha sesibonise singenile. Ngiyacela sibili IGhana ukuthi sizamele, siyayisapota kakhulu. Sicela besiwinele igame le Uruguay ngoba hayi abantu labana basizwisa ubuhlungu kabo.
Iqembu le-Argentina lithuthukise amathuba alo okudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano ngokunqoba elikwenzele Mexico nge-2 kanya, kodwa beluke lethusa abalandeli balo ngokunqotshwa elikwenziwe ngele-South Arabia. Wadlalela iqembu lesizwe lamajaha leminyaka eli-15 umncedisi Gumede uthi amaqembu okwakuthiwa mancane kawesabi amakhulu.
Abasayesabi sanso lamanye players, so abasayesabi ama-big names like Cristiano like what. So noma bedlala laphana hayi bazidlalela kuphela, basakhonsida ukuthi lo ngubani lo ngubani. So kunzima ukuthi lawana bedle amathimu lawana amancane lawa, sokufanana vele.
Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uKhotsonyathi uthi isimo somnotho samazwe ezwekazi le-Afrika laso sidala ukuba amaqembu lawa ayengaqhubi kuhle.
Hayi, thina uhlupho lothe ngxenye yesikhathi kungaba yikuyanga ngoba kuyahambelana ubuyanga le performance yakho. Ibhora lenziwa yiteamwork. Xa lwana umuntu engasabuyanga wenza inhlelo lezi zika coach kusukusela ngosuku lokuqala, amboni ukuthi siba lempumelelo.
Ulizwe Sweswe umqeqeqi osebenzele amaqembu abalisa ele Cholojo, ele FC Platinum kanye le Talent Vision, uthi impumelelo yemidlalo yesidlalwe iveza ukuba izinga lomdlalo wenguqo odlalwa kule Qatar liphezulu kakhulu.
Istandard esilazo kulonyaka ku-2022 World Cup lese Qatar. Mbona ngathi sihle kakhulu. Mbona ngathi konke kuright ngoba siyawabona amathimu amancane esurprise amathimu la makhulu. Konoko kwenza amathimu amancane sethi hayi iphora la developer.
Kumidlalo eyadlalwa kusasa ngomvulo, iqembu leCameroon lizadibana nele Serbia, ele South Korea lizancikelana nele Ghana, ele Brazil lizadlala nele Switzerland, kuthi ele Portugal lizadlala nele Uruguay. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji.
Omanje iqembu leCroatia lidlala lele Canada kanye liyakhokhela ke ele Croatia 4-1 kumdlalo lo.
Thank you Lord Jesus, our Father who art in heaven.
Salbonani, ngiyalibingelela nonke. Ngegama lika Jesu Christu wase Nazaretha, amen. Okhulumayo ngugugulethu moyo, ungumculi wegospel obuya eFlabusi. Endaweni yasemahole ozelwe ngo-1987, ukhule ethanda umculo. Uyakompoza, uyabhala njalo amaculo. Unama-album amabili so far, eyaqala ithi Ngiphethe Jehova, ekhuluma ngobukhulu nokumbonga uNkulunkulu, yesibili ithi Akehluleki, ikhuluma ngokumdumisa
nangokumdumisa.
Lonyaka uliphathele i-single track ebizwa ngokuthi Baba Wethu. Ngiyathemba ukuthi abalaleli nabalandeli bazoyithokozela le single track. Libusiseke, lisayimamela ngegama lika Jesu. Ngiyabonga futhi i-support elisinikeza yona. Ngithi kini nonke, uNkulunkulu anenzele kahle, anibusise, aqhubeke aniphakamise, aqhubeke afeze izifiso zenu kukho konke enikwenzayo. Ngithanda ukubonga futhi nabafowethu engisebenzisana nabo, abafowethu abasizayo ukuthi sikhulise umculo wethu. Ngithi uNkulunkulu anenzele kahle, asikuthathi kancane ukuthi nisisize, kepha ngaphakathi sinokubonga nokuthokoza okukhulu. Siyabonga.
Ngesihlukanisi hlobo sesikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. UMnumzana Sevia Kasukwere owabaleka eZimbabwe ngesikhathi wayengumongameli uRobert Mugabe esuswa libutho esikhundleni, uthi asoze axolise ukuze abuyele kubandla leZANU-PF. Abakubandla leZANU-PF bathi uKasukwere uyakwazi okumele akwenze uma efisa ukubuyela kubandla leli. Iqembu leCroatia linqobe eleCanada 4-1 emdlalweni weWorld Cup osanda kukhitshwa khona manje. Sukuba lapha-ke uhlelo lwethu olivalisayo, uMthombo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.